Emhlanganweni oqhutshelwe ehoteleni yeHoliday Inn koBulawayo iCommission yeZimbabwe Gender Commission, omama baphume ngamazwi athiyeneyo phezu kwezihlalo ezibekelwa abesifazana edalele ePhalamende. Abanye ngabafuna ukuthi lolu hlelo luqhubekele phambili ludlule isikhathi esavele sabekwa esika 2023. Abanye njalo besithi kungangcono kufakwe umthetho othi umuntu angangena kangaki ngalolu hlelo edalele ePhalamende. UDokotela Thokozani Khuphe obekhona kulomhlangano uthi bakhangelele ukuthi abantu abangena ngohlelo lolu kumele bengaveli emabandleni.
Ngekuthi sifuna ukuthi kube ne-proportional representation. Kule proportional representation le esilayo okwamanje elabomama abangu-60 abahamba ePhalamenti kodwa besuka kuma-political parties. Thina sithi kathesi esikhangeleleyo ukuthi sifuna ukuthi omama laba bebe ngabomama abavela kuma-province, bevela kungatsha ezijikeneyo, bavotelwe ngabomama kuma-province.
UNkosazana Priscilla Misiyairambwe Mushonga uthi umthetho lo lanxa kuthiwa uqhubeke kumele uguqulwe ukuze abesifazana ngokwabo bavotelane andubana kuqhutshekelwe phambili.
Kuningi okumele kwenzakale. Isikhathi asenelanga ngoba siyakubona nje kuna sisixoxa kathesi ukuthi akukho omama abaningi abakwandisileyo ukungena. Kodwa manxa bezangena yikho sithe khona nxa siyi-extenda kumele siyi-extende kodwa sitshintshiwe ukusebenza kwayo. Singayi-extenda ilokhu isenza khona kufanele ibikuyenze akusebenzi ngoba kuzangena bona laba abantu abaku-positions of power kuma-political parties abo. And they are not going to be representing women. So it will be useless.
Umnumzana Themba Mliswa uthi iPhalamende ivele ilabantu abaningi njalo amabandla awakhethi abantu abafaneleyo kodwa amabandla akhetha ngokuthi abanye sebesele phandle.
I think ngiyayipho nde kuthi parliament yedu yakakhulisa ine-350.
Ngibona ukuthi udaba olukhona ngolokuthi iparliament yethu ikhule kakhulu ilabantu abangu-350. Engikukhulumayo ukuthi omama laba abakhethwayo amabandla amaningi akhethe omama ukuthi ezomela umama kumbe ilizwe. Ngoba singakhayela njalo indaba yokufunda iqakathekile kakhulu ngoba kungumsebenzi wephathi ukuthi ikhethe umuntu emkhethileyo ngaleso sikhathi ngoba kavotelwa. Inxa sifuna ukuthi senze lokhu ukuthi sinike omama amathuba ukuthi benikele abantu, asithi abangu-60 kuleyo 210 bephiwe omama njalo omama bezikhethele bame ngaphi kulokuthi sibe silokhu esiphethe siyifaka omama kuphela sithi bazasala emuva.
Uhlelo lwe-proportional representation lufika komlindi yacina ngomnyaka ka-2023 ngakho kuyabe kungumthwalo wedalela ePhalamende yakhathesi ukuthi iguqule umthetho ukuthi iwudlulisele phambili. Baningi abesifazane abathole amathuba okungena ePhalamende ngalendlela kodwa uZulu ukhalaza ngokuthi abanye babo abafanelanga babe lapho ngezizathu zokuthi abakhanyi ukumela kwabo indingeko zabesifazana. Abanye njalo ngabathi nxa umthetho uguqulwa kumele kubekwe omunye owokuthi umuntu ungena kanye kumbe kabili kuphela kulokuthi bahlale bephiwa leli thuba lanxa kungakhanyi abakwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingubathabile Masuku.